ukuhulumeni sekufakile njoba siya sikhorondi lama wave aqansaka ehla qansa ehle abantu abamukele njengalokho siqhubeke sinazela ukuthi engxenxa amanani engahlaleli nje sikhali ngokuhulumeni ngemva kwamaviki amabili phose angayekethisa futhi abuyele kulevel 1 ukuthi engxenye impilo belula abantu bazama ukuzincedisa empilweni ngoba ikhorona eqinisweni ilima zabantu kakhulu ikakhulu kwezokuziphilisa abantu abaningi bayazisebenza baqhatshwanga i-business lingasekho so kodwa kungaba kulevel 1 enxa yokungaba nganeno
abantu bathini ngaleli nyathelo
abantu bebekhayele ukuthi engxenye yohulumende kadesi uzazama ukuthi ayehlise futhi lezi ziqondiso ezokuvalela abantu ukuba nabahambahambe basebenze phakathi komuzi besithe engxenye yohulumende uzakwehlaye kulevel 1 okwenza abantu batsho njalo bakhayele izinto eziningi okokuqala yibamanani aseyehlile okwesibili njalo sinanzelela abantu asebehlabile ukuthi baningi abantu asebehlabile i-vaccine le-COVID-19 ngabantu asebebaningi kangako ukuthi abantu bekhangele ukuthi njengaleso sizathu uhulumende kehlise sibona lemidlalo eminingi seyavula amabhawa sewavula lanxa evalwa nje masinyane kodwa avuliwe ema-church okwavulwa amabhora asedlalwa labantu sebengena bona bangangama-2000 so ngaleso sizathu abantu bekhangele ukuthi hhayi khangathi impilo sipho sibuyele kunomali esingakutsho ukuthi abantu befisa ukuthi hhayi ngasiyangena kulevel 1 kodwa engxenye lo kwamamask ema-sanitizing siqhubeke sikwenza kodwa sikulevel 1 ngoba abantu sebenazela ukuthi empilo inzima abanye vele abantu abaningi bayaziphilisa so kuba nzima ukuthi bagijigijimeende afuna ukugijima ngayo ikakhulu nxa hlule sikulevel 2 so-ke izisuso zabantu
umumo walo mkhuhlane khona ngapho koBulawayo yona unjani kulezi nsuku
amanani akhanya yehla ngendlela enhle kakhulu ethabisayo futhi ngoba sinazethi kulamanye ama-indawo zokugcinela laba bantu ezazi bagcina ama-centers avaliweyo ngakhanyelo langeni sikhuluma kanje kathesi akusela bantu so lokhu kuyasitshengisa ukuthi eqinisweni amanani ayehla ngokunjalo-ke abantu khanya ngale ndlela asebeziphatha ngayo abanye akusayindlela enhle kangako ngobala nxa amanani esehla kodwa siyatshelwa ukuthi kungaba le ngozi yokuthi kungaba le wave engalandeli uwave 4 la iyabe ingaqedaka izabuya ngesihuve esinjani lokuthi iyabe ikhaya ukuba nivikele njani so kabantu kodwa abaningi ungathi sebedelela nje abantu sebehambahamba abantu bayaminyana abanye lokugezageezandla basagezi abanye lamamaski basafaki kuhle abanye vele bengafakali ukuwafaka so-ke khona kuyasizisa ubuhlungu ukuthi lanxa amanani eseyehlile abantu siyabakhuthaza ukuthi izakhamizi asiqhubekeni sihlonipha izilayizo ezilethiweyo sibonte siyageza izandla kuphela siyasanithayiza amamaski siwagqoke kuhle avala amakhala avala umlomo lanxa kungelandinga yokuthi singene lapho okulabantu khona abaningi sikubalekele khona kosingaminyani ukwenzela ukuthi kungaba yingozi yokubana kube enye iwevu ingasitholisi singazimiselanga kube singazilungiselelanga yiyo esi singakutsho sikwayisa abantu ukuthi asekunazeleni khona kosingaphongukuthaba sithi hayi sokwedlula kwedlule.